Yebo, sike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngike ngavakatshela siyahlolisisa kuward 13 emabuthweni lapha lephelandaba, ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantho kuyabe kuhlangene lesuwa. So lakhathesi sikhuluma nje kezwa kuhle njalo, olunye udube esithe saluthola yikuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo. So ke sokulo hlupho olunjalo khona apha edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence. So sokusiba ke lo hlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe lamanzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolileyo ahlangene lengcekeza zabantu.
Njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki, bathini abantu ngakhona lokhu, njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esini?
Idolobho lakoBulawayo selile water shedding schedule esho ukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours. Ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki. Ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours. Ngezinye indlela nxa kuyikuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babezawathola for 12 hours, nxa bezaphinda bayathole futhi ngensonto bazathola for another 12 hours, kube sokusenza i-24 hours ke ilanga elilodwa. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi amanzi wona lawo kafiki ngesikhathi kumbe vela angafiki. Ungathatha izindawo ezinjengabomganwini, indawo ezinjengabophumula old, ophumula south eziqansileyo, even omagwegwe, ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu baye besakhelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi. So literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from yona le water shedding ye-144 hours. Kusithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile lezithile lezithile kazifikanga amanzi. Yebo, kungabe kuthiwa kulo hlelo lwebhawuza, but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele. Lanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize, iyabuya ngemva kwesikhathi kwezinye indawo iqinisa ibuye ebusuku, abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni.
Siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le-coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe yi-World Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhodabhoda khona kukhanya ukugeza izandla for 20 seconds yikho okuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamashumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompa amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadamu kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi. Wona lawo ngamadamu asesiwathembile ukuthi amanzi lawa nxaloku eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo, ubhano lwe-COVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu. Singakhanyelanga kuphela i-COVID-19, le mkhuhlane njengabo-cholera, njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini ukuthi bakhona vele asebegula ngenxa yokuthi amanzi asebewanatha wona lawa ayabebuyile ngalawo ma-hours evuliwe. Abuya vele amanye akhona asehlangene lesuwa, ingcekeza yabantu. So sesikhangele le mkhuhlane emibili, i-COVID le-cholera.